kolela remember ayata declare ya emergency.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Umlalamukela ngijabulo kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuZibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kweleZimbabwe. Amabandla aphikisayo asekhalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Okhokhela ezemithetho ndaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi umantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithetho ndaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwa ngabanye abantu kweleZimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithetho ndaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fatsai Mahere okudalela ePhalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho sonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Ngqobane Sithole, igqeda elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zisenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani amakhesi akade elawo umnyaka wona lo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi amakhesi ziwabambe njani yiyo yona le okuyabe kuvulwa ngayo. Isitsho lokuthi amakhesi atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama cases of concern akade khona yilawa nokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyabuzulwa.
Yes, sizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sijoni khonapho nxa sisho njalo.
Sithi ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi aba njengendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenze kuhle yazo sithi ukuthi ama-cases amaningi they have been covered. This particular year uJanuwari nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakala ukuthi January nalowo kusekupheleni kwakhe ama appeals wonke that have been available have been set down in the azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho
ama appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hayi kade sizawusetha down ama cases wonke awo ana appeals and they have to be head.
Wena ungathi ke nxa usukhangela emthethweni ndaba ubona kuzana kophuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxeka.
Well, into evele ingane yethu say ukuthi the number of cases asekuba khona yongane yethu there's something wrong with our situation, our society. Why ama cases amaningi asekuba khona? Why ama murder cases asekuba maningi? Why ama divorce cases asekuba maningi? Ngoba vele as we speak right now ikhoso kugcwele and that is a cause for concern.
Endakulanti phela into abantu abangayenza ukuvimba khonoko.
Oh well, kufuze sikukhangele ukuthi what is it that is triggering i-economy yethu to be violent? What is it that is triggering it? Ama divorces abe maningi. There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right neZimbabwe yethu nanesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama cases asegcwala nje awe violence and ama divorces?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo likaZulu wexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo i-cholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuza kwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathintambo wogatsha lolu umnumzana Torirai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathintambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Lezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela ku-$1,260 US dollars.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenze. Okunye kusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo aze aze abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiya ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kunhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile esikeni, so abazali kanzima kuthiamakhaazizikolo zivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abayekube kuma-1 abaqalise kuya kuma-secondary, kulapho kusesa khona abazali nabo-grade 1 lapho qala u-1 abazali, ngoba babekhona qalisa ubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala sii ngoba initially ama-fees ayandiwe, izikolo zivalwa sekutintile kungamanye amaemadorobheni lapha imisebenzi ayiakulamani umnoizomangakahle. So khonokhu yiko kwenza ukuthi abantu abadala, abantu abazali abalabantwana abayizikolo ithwale nzima kakhulu, lanxa abanye bezama ukuziphilisa njengama-vendors lapha lalapha abathengi abangikhona abalamali.
Sibone kulo dubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulo dubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akungeke kufake abantwana engozini
na
amanzi ukukhuluma ngalo ingozi kakhulu izingozi kakhulu emphakathini wonke singasabala abantu balesikolo amanzi kobulawayo amanzi vele ikawakho.
Umnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, wexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngumnumzana Sengezo Jabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile ikhampeyin i-weekend naledlulileyo ilontshiwe ikhampeyini yephelandaba eChabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, akhulukazi leadership ya ebest ngapha koBulawayo, hayi bebekhona bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelele ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawuyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Pugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumele, hayi ukuthi likhokhelwa mbani, hayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ukukhokhela kuyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi iqembu labantu limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU-PF.
Thina njeze party iZanu PF ukuthi kulochawa ngume kulobani thina sikudingi thina, kodwa ukuloka bonxa kusiphathisa ukuthi thina bethi wedilika thina siya phambili. Hayi, kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawoke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwi ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona ke khonoko. So kade sinqayi ukuthi confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono, to our advantage, kuthi ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonoko, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu baba Gawule?
Thina kwakade sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies la esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphele singakho. Ngawe abantu nase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sibebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engelakusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele okungasiya kibo abantu, sibabonise ukuthi abafundi ukwehlukanisa njalo. Sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babelahlekile, kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo, bayenza ama-corrections kokuqakathekileyo khonoko kini.
Lo ngumnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU-PF xoxa laye ekoBulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele okunye okuvela kwamanye amazwe. Ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza kusukubulewa abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 22,000. Wezempilakahle izakhamizi zesigabeni senkayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungwini, kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi ovezwe ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo lemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi i-X-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imitshina eminingi ayikho, ubusurife ukuthi udlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya ngizehawulele ekhaya, kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la. Sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke.
Obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker unkosikazi Pauline Sivanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside seminyaka esiminingi bengekho. Ukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe irumu yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi ke kutho ukuthi asikabambika kahle ukuthi ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo.
Unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma lama patients ihambe uthe nxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi iambulensi ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babeseesele inye izabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe ekhalisa kuthiwa i-fuel kayikho.
Omunye njalo u-village health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela sasenkayi laphayana. Ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthiwa basezikolo. Xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa, kwenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe. Ngokuswelakala futhi kwenhlandla kulama ambulance basokusiba nzima. Impilo zabo ziyaswelakala khonaphana ngoba isikhathi kuyabe kungalama operation, kuyabe kungalama getsi, kungalani. Imota athi simthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota.
Imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo seMathebeleleni North udokotela Admire Kurethu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilakahle.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kugoqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli, hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalengxoxo. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezivela amalungelo amabhizinisi asathuthukayo owebulawayo Informal Sector Working Group uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra tax certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano umnumzana Michael Ndiweni uthi bazohlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa kabanzi ngalolu daba kunxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So kuthiwe khonana abesitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejestile ukuba u-tax compliance lokuthi ube le-bank statement etshengisa ukuthi umalaphepha le-bank lokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazilondla abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njengoba sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lathethi kunje abantu abadlila phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kusho ukuthi abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisi. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizen bali sifuna lelo phetshana. Ngiye ngafonela futhi ngeyinye inkampani khonapho kobulawayo kuvike epheleleyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lezibazisa lesebehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu iy'mpilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa ivini amaholisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazazigcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And imbozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu siya ku-black market sezithengiswa ngudlu kuma sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa ke i-black budget eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yisethukubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla ezingenisa emingcelele engavunyelwayo balekela ibhoda lapho kuzothiwa kufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzachanisa kakhulu inani lama-smart goods njalo futhi lokumene emine lokuthi mazwa kwabantu nje edangeni sebe banjwa izigebengu ethathela imali kakhulu omama ubalekela le ndaba. Kungayihlala indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yama-passport ukukhuthula kwentengo yama-passport. Kusho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngalo i-passport sikhuphukile umuntu sekuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiwafakazi nabo sibone nje kuwumbiko ophume khonapha ebulenjini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyiswana khona silahlawufakazi into esiyibone nje ezesitori njengobona siyomhlangano kusasa ngo-10:30 City Methodist Church laphana kukhona 11 then Joshua Nkomo sizama ukuthi uDumisani uncube uDumisani ncube umelele isandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona la kuchasisela abantu ukuthi wena njengomuntu omelele abantu abalamabhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sesesicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sithini njengoba ngishilo ukuthi abantu abaningi sesehluleka ukubayithenga impahla kathesi. Kusho ukuthi-ke impilo zabantwana sesenziseni bazehluleka ukuthi babele mali yama-school fees.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni obeqoqa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo sixoxa lo ezatshisa sibanda ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngempela veki.
yakhona ke njona uyazi iyaqala ke ngomgcibelo kwenale ke iziki buyayo ngansela ke amaqembu lana ke ayikhona le ku World Cup ledlule eKhatha njalo lo mdlalo omkhulu wona lo Ivory Coast ku group yabo group A lapha na yokhalela ukuthi uzoba umdlalo omkhulu kadlala Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau ngeke ke singathi ke isibaya lesinzima ingalane yangkhona ke izaba inzima le ungazi ukuthi phakathi kwala maqembu azaphumela yiphi ngoba ke iNigeria ke singane sijile sizokhala ngale group E kule Ghana Egypt Cape Verde le Mozambique ukhala lo TGP Egypt le Ghana ziye ngaphambili Egypt yakwazi ukuthi kulo mdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah uzevele sekhona ngale sefikile ukhala group C kulo Senegal Cameroon Guinea le Gambia ngasikhale sikhalele ke umane sibonile babudube khona ngale ke kibe ekhaya eSenegal evula ke istadium sakhe inkundla yezomdlalo enkulu yakhile ngemali yakhe isikhomini sakhe ukhalele ukuthi la ke uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathi khalele ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqinile kakhulu ile Burkina Faso Mauritania le Angola ukhalele phakathi uAlgeria le Angola ukuthi zidlule ku group A kule imali labafana bafana be South Africa ne Namibia ukhalele ukuthi ke lezi ke iqinise le mali yezi ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Africa eMzansi Africa la ikhona apho singazothi uyozala ngkomono yokugcina ke iMorocco eyenza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu World Cup ku group F yona ke ibile Congo iZambia le Tanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sine team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona imidlalo le ezayo emkhulu ke yafkhoni ka 2023
ye kodwa wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani
engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilabele ugroup E yakhona ile Tunisia le Mali zi team lezi zombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi nqa ukuthi imidlalo ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupa ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke eZambia lapho ekhona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube iTunisia kukhona ngale ke kwakuqala azafika khona emdlalweni le ama-semifinals e-World Cup Qatar ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi iZambia izenza ngcono
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda sokwesikhathi sokubingelelana
sabonani mina igama unalena wakomdeni ekhaya mbuya eBrightbridge eunga komazibili mbingelela umama onzalayo uSwenina Mdene obuya eUnga kanye nobaba onzalayo uThumelo Mdene obuya eUnga naye mbingelele njalo nonkosikazi uThabiso Mtau oseUnga laye ngiyabonga
sanibonani ngibingelele kubalaleli beStudio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo ngokhulumayo ngumqondisi inkomo from Enkayi thanda ukubingelela bonke abezihlobo zam eSouth Africa inkomo family yonke jikelele ngibingelele abazala bami uResistance Ncube Sanelisiwe Ncube uVigilante uDudu Ncube langaphesheya kwezilwandle khona le ngase-UK ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya Enkayi esigabeni sasenkuba ngibingelele lengane zami uJunior ngibingelele uDereni ngibingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaserand fontein ngithi ngithanda nonke ngiyabonga nami papayi
salibonani balaleli bakastudio 7 okhulumayo Brighton Sibanda wematopo ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uGigile Ncube ngibingelele abafowethu bonke omajini ngibingelele isihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe lesi-South Africa ngibingelele abangani bami bonke kakhulu ngigoqela unkosikazi Ncube u-Aston Leya bese ngibingelela bonke labangani bami kakhulu engafunda labo iwayijota bese ngibingelela abafana bami engisebenza labo Ishmael othamsanqa o-Israel ngiyabonga
salibonani studio indiyani lonke ngezindawo ngezindawo ukhuluma ngu-Cornelius Ncube uChakuza udambe ugatya koke likantasi okuzalwa nzalo enkayi esihlengeni kozosa thanda ukubingelela umama umambano onamandla bingelele ngisuke lapho ngiye enkayi esenta bingelele umntanami uminenhle lapha khona ndiyalithanda kakhulu kuzelo khulu wami uPrithimbano osindela pha eMkhalandoda ithi yakhumbula khulu yaphila kodwa umsendo uphahla yabona.
Yes, abakhulu ndidumeza phela ke imlaziyo yenu siyayivala khonapha emoyeni olubalisa ngenjabulo umthembo sithe bawugifts tube yilani.